Into engasiza uBiden engamenza ukuthi asondelele embusweni ukuthi uvele ngumuntu ovela embusweni kaObama. Ngumuntu ukuthi abantu abaningi abavotela uObama akade bethanda uObama. Bazamvotela uBiden ngoba ube ngudeputy kaObama. Ngapha umnumzana uSanders uvele ngumuntu obengekho ku-campaign yabo Obama. Uzakhumbula ukuthi even eka Hillary Clinton uzakhumbula ukuthi ube ngomunye walabade bencintisa u-Hillary Clinton bezama ukuthi ethole i-candidate yokuba yokumela ama-Democrats. So umuntu ongani ulethuba nxa sikhangele abantu abayibona abavele bevela kwe-establishment uBiden. Kodwa ke esikwaziyo ngokubona indlela uTrump angena ngayo kusobala ukuthi iAmerica kwezinye isuku kayivotele umuntu ngoba evela kwe-establishment. Balakho ukuthi bengavotela umuntu ovela kuhlangothi olunxele ekhuluma izinto ezifunwa ngabantu. Engileqinisa lokuthi nxa sikhangela uBiden lo Sanders uzakunanzelela ukuthi uSanders ufana loTrump, kodwa uTrump ubekhuluma izinto ezobandlululo kakhulu. USanders ukhuluma izinto eziphikisa i-establishment kakhulu. Kuzakuba kuhle ukuthi ke sibone ukuthi nxa uSanders engawina ama-primaries nalawa awe-Democrat ayidibana loTrump, yi-election esiyikhangeleleyo, yi-competition esiyikhangeleleyo.
Sibonile njalo ukuthi olwela amalungelo abensundu uReverend Jesse Jackson yena u-indose umnumzana Bernie Sanders wathi inhlelo zakhe ziyananza kakhulu abantu abamnyama. Ungathini ngalo?
Into ayimelayo kamelanga i-establishment, umele ukuqaba abantu bonke nje abazizwa bechiwe ngaphandle benganakekelwa ngumbuso we-America. Yibo abantu abamelwe nguSanders. Njengoba nje uTrump laye waphakama wamela ikakhulu usendo olumhlophe loba abobandlululo obeluzizwa luthiwe ngaphandle, obeluzizwa umbuso usubaphunyukile, uTrump uphakeme wabamela namhlanje ngupresident. USanders ke nguTrump wama-Democrats. Sikhangelele ukuthi nxa kungahamba ngasifudlana ukusekelwa kukaSanders nguJesse Jackson kulakho ukuthi abantu bengathi khuhlu kumnumzana uBiden bemsekele uSanders, ngoba izinto ezikhulunywa nguSanders yizinto ezifunwa iliningi labantu ikakhulu abansundu lalaba bantu abancindezelweyo, abantu abangathandiyo indlela iAmerica ebuswa ngayo.